into yenza ukuthi kuba difficult ukuthi sithi uGomez Mnangagwa singakhangela yena ngokwakhe ngomunye walabo bantu abalutshwane abathi bethatha amaplazi wabhadala lokho okwakukhona singathi eplazini ama-developments ayekhona eplazini i-Fast-Track Land Reform Program ingakayenziwa yena wadesithethi plazi vele wayevele engumuntu owabhadala umuntu owayesebenzisa lelo plazi njalo singakhangela yena ngokwakhe kwesinye isikhathi sithole ukuthi uyarenta amaplazi asebenzisayo ebhadala abantu even abantu abahlezi eplazini omakhelwane bakhe eplazini lakhe nabantu labana wakuthi bakhululekile ukuthi nxa kuyukuthi ule 2 hectares umuntu ole 5 hectares angenelisa ukuzilima bayakhuluma laye abancedisa ukubana yena uyalima and then erenta kibo
kodwa khona kuhamba njani kwakathesi siyabona ukubana bakhona abalokhu besuswa kwamanye amaplazi lokunye okunjalo udaba lolu luzaphela nini olwakuhlalisa kutshabana
okwenza ukuthi kathesi kungani kubuyela emuva sibona ukuthi indaba ekhona emaplazini yokuthi abantu abaningi kuthathwa amaplazi laphana ngabo 2000, 2001, 2002 abantu abaningi babengakunanzeleli ukuthi uqakatheke njani ukuthi ube lomhlabathi wakho ube lamasimu akho babezihlalele emadolobheni abanye besithi propaganda yezanu PF wazange banyikinyeke kodwa kathesi sebekubona sobala ukubana hayi akula ngenye indlela ukulima yikho oqakathekileyo yikho kuphela ongenza ukuthi umuntu ube ngumuntu lawe phakathi kwabantu yikho singathi i-demand kumbe abantu asebefuna amaplaza abantu abafuna amasimu sebebaningi kakhulu.